indlela yokuzidingela i-foreign currency ngamafitshane, ngoba ikhangelele ukuthi ayitholi i-foreign currency nxa ifuna ivela lapho e-reserve bank, loba sithi ku-formal banking system, ngoba iyabe ingekho. So izobilinda ngesikhathi eside ukuthi ithole, njalo lokhu kusenza ingenelisi ukuqhuba umsebenzi wayo okulungisa amanamnede lotshwala ngesikhathi kufunakala. Kodwa inyathelo eyenzileyo lele lokuthengisa enamnede lotshwala ngemali yangaphandle kuzobangela into ezimbili. Kuzoyinceda ukuba nayithole foreign currency kusiya phambili ukuthi isebenze, iqhubeke isiya phambili, kodwa kuzovula ithuba ungakhangela ukuthi wona amabhoda ethu avulekile alezikhala eziningi. Ungakhangela ikhefu lelekhisimusi i-delta ebingelalo inamnede loba utshwala obonelileyo, kodwa abantu babunathile utshwala, babunatha lawo amakhokho evela phandle ngaphetsheya, kungaba eGoli loba eBotswana, ethengiswa khonapha ngeprayisi ethe gxagxa ngalelo bond abalibalekelayo. So kuzoyenza ukubana abantu bazabuyela ukuyathenga into ezivela eGoli loba eBotswana ezithengiswa zidula ngaleyo bond, ngoba bethu bethenge besenze i-US dollar kumbe urand, uthenga inamnede angiboni kuyinto umuntu angayiba angayiqhuba yenze phambili. Ngokuya phambili kulakho ingozi yokuthi yona ngwayi delta izaqhubeka ithengisa, kodwa sithengisa inamnede lamlotshwala obuncinyane nxa ukhangelelwe lakathe sebuthengisayo. Njalo lokhu kuzenza kubana imisebenzi ngabe ilahleke kulabo abasebenza e-Delta, ngoba nesincumo esithethwe i-Delta sokubani sokufuze lakathe ibhadale loba yiye i-tax ku-government nge-foreign currency, ibhadale azozisebenzi nge-foreign currency. So kubana ukubhalanse konke lokhu kuzahlupha.
Amanye amankampani shoko singabona yini elandela umzekeliso we-Delta lawo esethengisa akulungisayo ngedola lemelika kuphela?
Amanye amankampani azalandela owenziwa i-Delta, njengoba unanzelela ukuthi i-Delta lawo ilandela into yenziwe isimbisa abayibabachikenini, ngoba kathesi kuyindlela yamakampani ukubanazama ukuthi asalifuni ibhondi njalo ezama ukurestoka ukuthi amaintaine i-value le-production, ikakhulu nxa bele elementi ekwenzeni loba entweni abaziphekayo loba abazikhiphayo kube kwakufunakala i-foreign currency. Akhona amanye amakampani azabalandela nxa sikhale kusiya phambili, ngoba i-foreign currency allocation evela ku-reserve bank ayikho efficient, njalo incinyane kule demand eyabe ikhona. Sakubona nje wasingena iminyaka esiqasi omnyaka omutsha amakampani amaningi kulandela lokho kwenziwe i-Delta ukubana bacharge izinto zabo nge-foreign currency. Ungananzelela vele sokule la mafamasi labodokotela, sokule ndawo eziningi esezichajwa ngaleyo foreign currency.
Singathi sokuyikufa kwebhondi yini lokho?
Ibhondi ngokuya sibili selithwele nzima lapha ngendleleni, kodwa uthi singathi ikufa kwalo yikukhanya kwalo ukubana alisaluncedo abalifakela lona ukuthi libe yilo. Kuze kuba nzima ukuthi lufe ibhondi kanjalo loba kube sivuke sidolarize kanjalo, ngoba ungakhangelisisa ukwenza singadolarize loba wonke umuntu efika sidolarize ukubana le mari kumara TGS ama-figures esilawa le mali engama-US dollar ekhona zichiyene, kule gap enkulu kakhulu ezahlupha ukuyivala, ngoba imali enye le igap le yenziwe imali yobungezwa lokugila mkhuba phakathi kwethu abantu la uhulumende ulesandla kulokho. So igap le imali esitayikho unproductive, so tiyavalwa njani yenzwani, yiwo umsindo omkhulu owenza ukuthi ibhondi lingahambi njalo lingafi.